sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Inkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala wogatsha lwezempila kahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 seligonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 100, 132. Kuthi asebelegciwane leli emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,618,829. Yizibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa i-United Bulawayo Hospital, Bilo Central, Leton Crew zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele nesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libaleni, yilabo abathumela ngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 100, 132. Leli nani likwezwe ngabahlolwe eBrightbridge, Mashingo, leHarare. Abangamashumi edlula isikhombisa laba 76 abatholakale bele-COVID-19 namhlanje bonke ngabavele emazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leBotswana, ngaphandle koyedwa owaseHarare.
Abekolitshini le-John Hopkins University lakwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholakele belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxenye, 5,618,829. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye, 351,146. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili, 2,456,447. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 119,391, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye, 3,589, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu, 48,618. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa i-United Bulawayo, Bilo Central, Leton Crew zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-FBC, Asakhane, ZAPU, Econet, le-Youth Alliance besekela imizamo kahulumende ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa amankampani ahlukeneyo uZulu lamabandla ezombuso baqhubekela phambili bengahlehli ekuncediseni uhulumende ukulwisana lomkhuhlanelo. Unkosazana Sithandazile Dube obemele inhlanganiso yeAsakhane uchasisa ngesipho sabo esiphiwe isibhedlela sempilo Central Hospital asinikeze umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Isakhane yimuli yamaZimbabweans that are all over the world abancedisa kakhulu ukuphathisa ilizwe lethu eleZimbabwe. Namhlanje ngilapha ke empilo ngilabanye bami ngilomdlala lomlungisi silethe idonation ikakhulu le isikhangelele ubhubhane lolu lukhona leCOVID-19. Silapha empilo hospital silethe idonation yama sanitizer silama face mask ama thermometer lokunye nje okuchiyene lapha ekusobulethileyo namhlanje sikhangela ukuthi hayi sincedane njengomphakathi waseZimbabwe. Sithanda ukulibonga bonke bakithi abasidonetheleyo ukuthi lezi zinto zifike lapha. Sithi thank you very much.
Umnumzana Wilson Mpofu obemele iFBC uthi bape isipho sama test kits.
Has donate ama test kits awe COVID ang 480 AUBH and 520 Mpilo. Then overally over the nations donated over 10,000 test kits, 5,000 to the office of the president and cabinet, 3,000 Ago PSMI, 1,000 AUBH and 1,000 Harare Hospital.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo, ubonga abelule izandla besipha lesi sipho.
Ngithanda ukubonga, ngiyabonga kakhulu kwabe FBC le Asakhane ngedonation abayenzileyo namhla eya esibhedlela zethu impilo le UBH. Ngithanda ukuthi ngiphe uZulu ukuthi abantu bakomitted okumangalisayo bafisa ukubona sibili kungela muntu ongafa ebulawa ngolumkhuhlane. Baloyisa ukuthi sivikele kakhulu kazi lama test kits laphiweyo benzela nje ukuthi sizazi istatus sethu.
Inkampani eConnect ibandla lezaphu lenhlanganiso yeYouth Alliance baphe isibhedlela seThorngrove uncedo lokuphathisa ukumelana lomkhuhlane weCOVID-19. Umgcini sihlalo weCouncil of Elders kubandla lezaphu umnumzana Percy Bebe uchaza isipho abaziphe isibhedlela seThorngrove Hospital.
Sidonete i-12x5 liters i-liquid hand wash soap. Saza doneta i-50x1 kg laundry bag soap. Saza doneta i-50x5 liter washing liquid soap again. Saza doneta i-34x5 liter multi-purpose liquid disinfectant. Lokhu sizama ukuthi kuyenceda abantu abaseThorngrove. Sisenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Esilethemba ukubana kuzabancedisa empilweni kulabo abade behlola ngulo umumo onzima kangaka.
Osakhulayo uPride Mujoli obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-Youth Alliance uchaza ngesipho sabo kukhansili.
Isebenza nama communities ayi-3 iPhumula, Inketha, Hyde Park. Namhlanje senze idonation lapha siyenza ePhumula si reduce ama chances of spreading coronavirus. Sizamile ukuthi lati njengama youth si contribute something, sibe active, sibonakala ukuthi hayi lati sikubona kuqakathekile ukuthi abantu bethathe ama measures are correct ukuthi be reduce I pandemic le coronavirus. Si donate ama tank i2, ma 2000 liters i2 ama tank. Siwa donate ePhumula South lase Hyde Park.
Unkosikazi Ashley Kutiwa wenkampani eConnect uchasisa ngesabo isipho.
Esiyade sokulandela lapha ukuthi sinikeze umeya le City of Bulawayo ama donations esewanikwe ngabantu beZimbabwe. Imali le ibingena kuEconnect isisebenzisa iEcoCash lama Steward Bank accounts. So ngabantu beZimbabwe abalapha eZimbabwe labaphandle kwelizwe ade benika imali yabo. Sikwanisa ukuhlanganisa together about 730,000 from abantu abangu 8,000. Sasesithatha lokho sasesithenga iprotective clothing eyabantu bethu abasebenza ezibhedlela. Yiyo ade sibuyile ukuzoyinikeza namuhla ukwenzela ukuthi la abantu bethu labo baphathiseke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ubonye izipho abazithole kunhlanganiso lezi.
Siyabonga ke esikuphiweyo lamhlanje okuvela enhlanganweni ezintathu, enhlanganiso ezintathu. Oqala izaphu isiphe amasepa okugeza, amamops lamabhakede awokhina kunye lamasanitizer. Lokho siyakubonga ngoba kutsho ukuthi sokuzaba lokuhlanzeka ezindaweni zethu zokusebenzela. Okwesibili sathola i-Youth Alliance for Safe Cities. Basiphe amatanka amabili azakwenza ukuthi ama-youth centers ethu abe la manzi ngoba siyazi ukuthi kade silohlupho lwamanzi. Okwesithathu impahla zokugqoka zokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID esiziphiwe i-Econet, i-High Life Foundation, le-Cassava Smart Tech. Zimpahla ezisetshenziswa ziphindwe ingathi reusable, ukuthi ukuthi okuningi kwakhona kuyasetshenziswa uphinde ukugezise ukusebenzise futhi lama-mask, lama-gloves. Lokho ke siyakubonga ngoba kutsho ukuthi izisebenzi zethu seziyasebenza zikhululekile, zisazi ukuthi ziphephile.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abangamashumi ayisithupha lantathu abatholakale belalo umkhuhlane. UBulawayo ulabantu abalichumi lambili abafunyanwe bele COVID-19. Sekwabhubha oyedwa, kwasila abayisificamunwemunye, sekusele ababili abalalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uGibbs Dube esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi kwele South Africa abagula umkhuhlane wengqondo abasebethwele nzima ngenxa yokuthi bavalelwe ezindlini. Ilizwe leli lizama ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Voice of America bathi uhulumende usekhangelane kakhulu lokulwisana le-COVID-19 wakhohlwa ngabalomkhuhlane wengqondo. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu, 32,000, sebetholakale belomkhuhlane lo kwele South Africa. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukwethula imithetho eqinileyo kumbe avimbe ubulembu bokuxhumana obe-social media ngenxa yokuthi ubone ngani buzama ukuvala ukwethulwa ngabanye abantu kwele Melika, ikakhulu abakubandla lama-Republicans ababizwa ngokuthi ngama-conservatives. Ukhulume lokhu kulandela okwethulwe yi-Twitter ekhasini lakhe elithi @RealDonaldTrump, emcebise ukuthi kumele akhulume iqiniso ngokuvota kusetshenziswa i-ballot voting. UTrump ubeveze ukungathakazeleli lokhu esithi kulobuqile obenziwa kakhulu nxa kuvotwa ngendlela le. Kodwa iTwitter ithe kusobala ukuthi kakhulumi iqiniso. Sokuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 edolobheni le-Towa Masina kwele Madagascar, loba nje ilizwe leli lisithi kulabantu abasebenzisa umuthi wesintu ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Kubikwa ukuthi ilizwe leli elilabantu abedlula ikhulu 122 abalo mkhuhlane lo selihambise amasosha labodokotela kulelo dolobho ukuyahlolisisa ukuthi kwenzakalani. Ibutho elokumanyana kwe-US Africa Command lithi ilizwe leRussia selinike abalwisana lohulumende kwele-Libya indizamtshina zokulwa impi ezihanjiswe kulelo lizwe izolo. Ele-Russia lisekela uGeneral Khalifa Haftar ukukhela i-Libyan National Army elwisana lohulumende womanyano osekelwa ngumanyano wamazwe wonke womhlaba jikelele o-United Nations.
Live Talk lamhlanje ku-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela sisemakhaya. AbeZimbabwe abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele. Kusenziwa yilabo abathumela ngabo imali lezitolo ezipha lezo zihlobo ukudla ekhaya. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abezimbabwe laba abasebenza kwele South Africa bathi ukuvalwa kwemingcele sekuzela ukubuzela ababamba inkunzi emini likwazi umhlaba. Njengoba sekunzima ukuthi omalayisha abafinyelela endaweni eziningi ekhaya basebenze, laba abafuna ukuthumela izihlobo zabo ukudla ekhaya sebefaka imali ngapha eSouth Africa ebhukwini lebhanga lomuntu olesitolo esigabeni sabo. Cede lapho isihlobo sesiya esitolo ukuyathatha ukudla okuvunyelwene ngofaka imali lomnisitolo. Kodwa kumnumzana Kolema Moyo osebenza kwele South Africa yena edabuka enyabane komqanjelwa ePlumpt uthi ubuqili buqhamuka nxa isihlobo sesilanda lokho kudla esitolo.
Mase befika bethatha i-grocery sebephiwa i-grocery encane. Incane impela itholi sokugcwala i-checkers kuphela. Okuyinto esihluphayo isihlukumeze kakhulu thina abantu abasebenzela emazweni angaphandle.
Wesifazane weZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi unageli uthi intengo zokudla zikhwela nxa imali isendleleni. Kanti awuliphiwa futhi thuba lokuzithathela imali yakho uyethenga kwenye indawo.
Kanti shiwo konke khona okwenzakalayo endaba zezimali. Kanti yona into yangikhona naleyo yaphela nini? Bomalayitha bebuya emakhaya ngoba kuzima. Ngoba amadoda lokhu hhayi ungathatha igrocery sekunikashback $28. Then irest of imali liyana uyathenga ngayo yonke uyathatha igrocery.
Kodwa ke unkosazana Ntombi Ncubo osebenza kwele South Africa edabuka eChingwe koShangwa ePlumpt uthi ubutsotsi obukhulu benziwa yilabo asebehlume igoli yonke bezibiza money sending agents ngolwemzini.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele ngesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki. Hhayi, sithwele nzima mahlabezulu ngalama ejenti.
Umnumzana Cratman Khwebo uthi okwenza kube segcekeni ukuthi laba bantu ngogubuzela yimali abayibhadalisayo ukuze uthumele imali yakho ekhaya.
Cabanga nje uthumela 100 rand umphathisa ngo-20 rand, abanye bafuna bo 25 rand, abanye bafuna bo 35 rand. So cabanga if manga uhambisa imali efika bo 2000 rand ukuthi uyobakhokhela malini. Njalo leyo mali ithathe isikhathi futhi ukuthi itholakale ekhaya. Okumele umuntu abambe iline yokulinda leyo mali ngapha balakudla. Okunye nje siyabekezela ngoba uyabe ungela choice, just ukhayela ukuthi as long imali ifikile ekhaya. Okubuhlungu ke ukuthi siyalayelana ukuthi iphathisa lwana noma ungamazi as long as uphiwe i-account number. Okuyinkinga ngoba imali zigcina zilahleka.
Yine ngilitho okubuhlungu ukuthi lesi simo kungathi sizaqhubeka sinje kuze kuphele ihlelo ze-COVID-19 zokunqatshelwa ngokuhamba kwabantu phakathi kwe-South Africa leZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weLebhilithane useyekethise ezinye zezinqumo zohlelo lwakhe olwe lockdown esithi amankampani kanye lezikolo ezemfundo yaphansi eye primary kuzamele kuvulwe mhlaka 1 Nhlangula. Iningi labantu bakulelo lizwe lokhu lilokwesaba besithi umkhuhlane lo awukapheli ngempela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Abantu sebevunyelwa ukutshaywa ngomoya bephuma ezindlini kodwa bavunyelwa ukubuthana kumbe ukuvakatshelana. ukekethiswa kweziqondiso ze-lockdown lokhu kutsho ukubana abantu abaningi sebengabuyela emsebenzini kodwa ke iningi liyesaba ukuthi lingathelelwa i-coronavirus. Unkosazana nabo inkosi Gabadela isakhamuzi sedolobheni le-Brighton uthi yena ngeke abuyele emsebenzini khathesi.
Abantu abakapheli ukufa khona kuzabuya enye i-wave bigger than the one before. Angibuyeli emsebenzini ngoba abantu baloke besifa. Baloke besifa. Uma kuyikubana bangasiqotha lowo msebenzi ongcono nxotshe. Kodwa ngiphila ngizadinga omnye umsebenzi somewhere.
Nesikhathi se-lockdown iningi labantu belihlele emakhaya lingasebenzi. Lanxa lilokwesaba ukubuyela emsebenzini kodwa ke ayikho enye indlela yokuphila. Umnumzana Thamsa Nqampofu we-Bradford ngomunye wabo othi uzototobela khona.
Izinto zonke zimile manje akulanto ehlanganayo and sisemuva kukho konke. Njengamanje osokuthiwa kumele sibuyele emsebenzini. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uyaforced ukuthi uzizwe ukuthi uhambe emsebenzini ngoba kulokunzima esibhekane lawo ngoba sikwazi ukuthi ikholela le ikuphi njalo izaphela nini.
Omongi abazange bame ukusebenza. Esinye isizalwane seZimbabwe esikhethe ukuzibiza ngokuthi uMandlo wedolobheni le-Bristol ukhuthaza ababuyela emsebenzini ukuthi bazivikele.
Silazo izembatho zokuvikela kodwa ungeke ugrante ulomkhuhlane ukuthi uhamba njani. Olabavikelekileyo uyabathatha, abangavikelekanga uyabathatha. Lezi nsuku ungantiwa kupholile kodwa kuphola kwelinye ihlangothi lomhlaba. Kwenye ingxelo yomhlaba uzethwa sokuqalile. Lomkhuhlane kasukwazi bakithi kodwa kufanele sizame ukuvikela ngazo zonke indlela ezabe zifakwe ngohulumende ukuba sivikele kanjani ukuze siphile kwazani ngoba uzwisa ubuhlungu.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele izalwane zeZimbabwe eziningi kwele Britane. Ngemva kokulahlekelwa ngumphefumulo ngalomkhuhlane abanye bayachiswa, abanye bayangcwatshwa khonapha kwele Ngilandi, kukanti abanye ke bonke bamelele ukuyabekwa ekhaya eZimbabwe. Ubaba Lazarus Ndlovu wabhubha mhlaka 1 May. Umzulu wakhe ke umnumzana Colette Mkandla uthi bamelele ukuthi ayebekwa ekhaya.
Wawa endlini bambizela iambulance. Hayi, kwehlula sibili. Kuthiwa bazama ukumresuscitate kukhanya kwehlula impela bayazama abantu benkosi kodwa hayi. Manje ngali i-lockdown lokhe sizama amalungiselelo ukuthi aye ekhaya. Kwakhathesi hayi kumile akulanto ehambayo sibili. Besikhuluma labo ba-CJ Riley labo bathi hayi ziningi izidumbu ezimelele ukuya ekhaya. Umkhuleko wethu ukuthi kuvulwe. Bekuyisifiso sakhe esikhulu kuba nanxa kungenzakala lokho sokwenzakela ayebekwe ekhaya. Ayelala labazali bakhe. Nisiyabonga. Ngozwelo lwenu nama messages.
Unkosazana Catherine Khangele Ashward usebenzela abezempila kahle lokulondolozwa kwezimuli edolobheni le-Leicester uxwayisa uzulu nge-coronavirus.
Simple advice ukuthi nxa kuyukuthi libuye ifuna ukubuyela emsebenzini njengoba uhulumende esevula ukubana sibuyele emsebenzini, into eqakathekile ezihlobo zami kubana lizinanzelele. Nxa kuyukuthi umsebenzi wangkhona kuyasebenzeka, licabe make sure ukuthi liyayikhipha i-social distance. Asihlangane nini hlobo zami kulabo FaceTime, siyabonana kulokho bo FaceTime, sixoxe nini, sibonane kuma video calling ngoba ukuthi sibuyele futhi seqala kuba yigroup umkhuhlane lo usesekhona awukapheli.
Sebenza inkulungwane ezingamachuma manje 40,000 asibebulwe umkhuhlane we-COVID-19 kwele Britane. Njalo inhlanganiso zabameli abeZimbabwe zithi sebangamachumi ayisithupha lane 64 abadabuka kwele Zimbabwe abathethwe yilo mkhuhlano. Njalo inani leli lilakho ukuba lisedlula lapho ngoba abanye kabazisi lezi nhlanganiso ngokufelwa kwabo. Imele Studio 7, igama ngu-Ezra Chisas Banda.
Kwezemidlalo, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association, uXolisani Gwesela, uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 uphazamise ukulungiswa kwenkundla ye-Barber Fields kanye leye-National Sports eseHarare. Yintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwesele bekhuluma ngesikhathi kuzokhangelwa umsebenzi osuqhutshwe enkundleni eBarber Fields phambilini kokuba inkundla izohlolwa ngenyanga kaNhlangula ngabe first instance body.
Te sibe lapha emagumeni eBarber Stadium ngoBulawayo sizobona ukuthi iBarber Fields kuyini sokulungisiwe. Ngokwazi kwenu iCAF ike yabuya inyanga eziphelileyo izokhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuze iBarber Fields ilungisiswe, esithi ngesikhiwa ibe lama-standards okumele kube khona kuma-stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection. Inspection le esaqalisa ukuthi sibone kuyini okulungisiweyo, kuyini esingabatshethi bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kwaNhlangula sesitshaya inspection sesile team ye first
sport. Izinto okumele zilungiswe ukuze inkundla yeBarber Fields ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu ngezigoqela ukuba utshani enkundleni kumele kuhlale buluhlaza tshoko, amakamelo okutshintshela abadlali kumele aqheliswe, indawo ezihlala intatheti zindaba kumele zilungiswe ukuthi lamasango okungena ngawo izibukeli kumele abe ngawo igesi. Ukwesela ukuthi umsebenzi wokulungisisa lokhu usuke waphazamiswa yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphazamise umkhuhlane lo osusihlasele i-coronavirus. Umsebenzi wasufuza ukuthi ube uqedwe ngesikhathi. Khonokho labe khafu sangatshela ukuthi labona umkhuhlane lo osumemethekile uzosihlasele nje lo mkhuhlane. Kodwa sizazama ukuthi silungisise.
Ngemva kokuhlolwa kwenkundla eBarber Fields kanye le-National Sports okuzaqhutshwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula, abenhlanganiso yezifa bazabhalela abenhlanganiso yeCAF bebanxusa ukuba bazozibonela lezo nkundla ukuze batsho ukuba sezilungile loba hatshi ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Okwakathesi zombili lezo nkundla zivunyelwe ukuba kungadlalelwa kuzo imidlalo yamaqembu abasakhulayo kanye leqembu labesifazane elama-Mighty Warriors. Phambilini kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, iqembu lama Warriors bekumele lidlalele imidlalo yalo yangekhaya emazweni yangomakhelwane ngoba inkundla zakuleli zitholakala ezingekho esimeni yesihle. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yaqhutshwa umoya ngothandaza Nkosi yami, ngiyacela ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi.
Isikhathi sethu kasavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa singakaligwebi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele beligciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izuma laya kwabedlula 132. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPratsidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.